Ilizwe libone ukuqonga kwezehlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izehlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashuruku yilaba. Idale lephalamende likhokelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenze umhlangano lathatha inyathelo lokuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lunganqatshelwa njani. Umgcinisihlalo wekomiti le umnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owasentatha lezi ndaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Siza kwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omela emagwegwe edayele ephalamende umnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yephalamende emele ezokwenjwa kwemgodi elizweni, sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa ingcitho ezigqubanayo zombusazwe zithi uwenza uphenya kusoze kusize lutho ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enyala ezingcweti ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kathesi ayiqakathekanga ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe njengoba thesihlesi sihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo ume zisebenzise khona imali. Kodwa nxa ngikhangele i-security esilayo neZimbabwe amasosha sike sawubona itshaya abantu abangela amacala, sike sawabona amapholisa lawo esemgwaqweni, i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuruku la asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugwi laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokhu akunabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu lethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.